Indlovu lezi zisese lusupho olukhulu kakhulu. The 2 days abelala bezicotsha befuna ukuyangena kule ingadi esayenzelwa Mrs. Nangaba. So abantu belala bebasimlilo betshaya imichilo sezifuna ukuyangena khona phana ngoba sezibonile ukuthi no izwe ingadi yesisele khathesi. Le ngadi zonke seyaceda zonke emfuleni. So isifuna ukulandela nale ekaMrs. Nangaba. Indlovu so angazise ukuthi njengoba kuwukuthi kwancediswa kangakanani siza kuyaphi thina phakathi kwesigaba samakhulelo. Impilo yethu angisayiboni siba impilo ngoba nxa sesiswele yikho konke, siswele izinkomo, siswele izingadi, siswele ngamasimu, pho angazi ukuthi sizaphila sinjani ngoba into yethu yonke esiyenzayo khanya iyekelwa indlovu ukuthi ongazibhandalayo.
Yikho bese sibize uMP ukuthi kabe uyazebona ukuthi kambe sona isibaya senkomo nxa sesiyiliyana indlela kuyabe kuyikho yimi. Yikho sasimvotelele kholokhu ukuthi abe ngumhleni wethu. Pho khathesi kakusakhanyi ngoba la sike saba laye simbonisa ngakho azange size impendulo yakhe. Samnika la masu ukuthi sicela kuye lungiswa amanzi endlovu. Indlovu zisuke phakathi kwabantu. Pho bayala khulokho. Abantu babezimisele futhi ukuthi ukuze babe lempilo engcono kungcono bathini bayigebhela indlovu amanzi emfuleni babuye bona la madramu kulungiswe njengoba kulindiswa iziba zibe leziliba zendlovu lapho ezinatha khona kulokuthi zizebulala impilo zabo.
Azikabulali bantu yini kumbe ukubalimaza
ebantwini? Hayi, kule one nje othi babaleke kakhulu bedinga inkomo kade zingabonakali ekhanya ngabona zadliwa zimpisi batshayisana lazo indlovu lezi bathi zabaxotsha ujahakhona omunye ngutinete uthi zabaxotsha okumangalisayo babaleka lokuthi bayasinda njani bathi bayasinda ngomsa wenkosi ngoba bathi indlovu lezi abahlangana lezo zabantwana abancane badla nxa betshaya ugodi ukuthi kazivaleke zona zazigijima siza kuwo. So bathi zilabantwana bathi abazibonayo zazingabantwana bebaningi kakhulu abantwana. So besicela ukuthi uMP kakasondela zebona ukuthi kwenzakalayo ngoba angazi ujabulela ukuthi ubusa uzabe ekhokhela abantu abangabayanga asebephelele zinkomo kumbe uzakuthi nxa sesiya emavotini athole ukuthi uzavotelwa izidumbu yini lobe ezayekela laba abantu bafe ngoba ukufa kwezifuyo kuyikufa kwabantu.